My ministry is concerned about the welfare, safety, and well-being of all its cattle. We are taking this matter very seriously, and we condemn any legal act.
Ugatsha lwezempilakahle lukhathazekile kakhulu ngenhlalakahle yezisebenzi zalo zonke. Udaba lolu lusiphethe kabi. Siyakusola okwenzakale kumugombeyi, kungakhathalekile ukuthi kwenziwe ngubani. Kwezinye izisebenzi ngithi nxa bekhona abalolwazi ngodaba lolu, izani phambili lazise amapholisa ukuthi kwini okwenzakeleyo.